Tanaka.
So we see Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani walamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Ntulikazi 2020 ungu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le coronavirus ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi izim switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje
siyazi ukuthi izim switch yayivele ikhona ikampani pose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona
udaba lokuxotshwa komkhokheli we MDCT emngcwabeni ka mama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabanengi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha
Umkhuba wokungathola rethane umkhuba wezano PF impande zayo zikuzano PF izithelo sizibona ku opposition sizibona ku civil society sizibona ema church
ukuthoniswa kwecala lentathele izindaba u Frank Chikore lo Samuel Takawira kuqale izolo emthethwandaba kamanje uimbare magistrate court eHarare
Uma sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba leThe Herald lithi sokulabantu abangamakhulu amabili lasithoba munwe munye 209 asebebaleke enkambeni lezi osekubangele ukuthi amapholisa aqinise isandla sawo ekuvimbeni abazama ukubaleka. Amapholisa abikwa esebophe abangamachumi amabili lasithoba munwe mbili 28 ababebaleke enkambeni lezi. Sokulabantu abedlula amakhulu ayithoba minwe mbili 825 abalegcikwane le coronavirus elizweni. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimbabwe Technologies Private Limited kumbe iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Embikweni owethulwe izolo ntambama, usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangudya uthe amanye amankampani ezimali kufanele alungiselele ukuthi enelise ukusebenzisa iZim Switch kungakedluli umhlaka 15 ngenyanga ezayo. Iningi labantu elizweni belisebenzisa i-EcoCash. Ukuze sihlaziye lolu daba lokuthi uhlelo lolu lukhombani ebantwini, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ochasisa ngembali yeZim Switch lokuthi lolu hlelo lukhombani ebantwini lakumankampani ezimali.
Uhulumende wethu oweZimbabwe ufake umthetho statutory instrument 80 of 2020 ethena ama transactions kumbe ukuhanjiswa ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa ngeZim Switch. Siyazi ukuthi iZim Switch yayivele ikhona yikampani pose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona indlela yakhona ngiyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula ema kuma bank lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube lendlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma mobile money transfers abama phone imali yakhona ingena ivela ngapi siya ngapi lemithelo yakhona bathi bona emthelo yakhona iyabe imlutshwane engibona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu beEconet aphinde axabane labo Zulu abathengisa imali emsikeni omnyama ungazibona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana kayisiwo umthetho omuhle ungabona umthetho ukuthiwa khona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa umthetho wakhona kawulunganga
kukhona yini singathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibe ngcono
ye kuyenzakala ukuthi kube into enhle ukuthi nxa umuntu ethumela imali evela ku-EcoCash iyengena kuthelese kumbe ku-Net1 kade kuhlupha kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi ibhizinisi yenziwe inkinga alayo ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama kayisondaba yabantu abathengisa imali kayisondaba ye-Econet indaba udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi uzabona ukuthi manje nxa sokufike isikhathi sokubhadala imithelo iZimsearch ingandelwa ingakrasha umuntu wonke ebesimelele khona ukuthi balungise iZimsearch ilungiseke bakithi ngibona ngathi kuzaba yinkinga nxa isystem yakhona ingaze ibhulube icrash
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe weqoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare daba lokuxoxwa komkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa luqhubeke lusemlonyeni yabanenge abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha la ngamazwi akhulunywe njalo nguye umnumzana Chamisa ngokwakhe ngesikhathi ekhuza abasekeli bakhe ngolwesithathu ababili laba babanga ubukhokheli beMDC kulandela ukudabuka phakathi kwebandla labo isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe hathi uChamisa nguye wayemele angene esikhundleni sathiwa umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance nguMakhuphe edale lephalamende sokwenze inzondano phakathi kwababili laba yadlodlobala uMakhuphe waliswe ngabasekeli be-MDC Alliance ukungena ngakuChamisa emngcwabeni kanina waseziphendukela esangweni lanxa nje bese bekhulumisane loChamisa wamtshela ukuthi ame phandle uyeza ukuzongenisa ngekhaya lanxa abanye besola abasekeli beMDC Alliance abanye basola yena uMakhuphe besithi ubesephendukelani njengoba umnumzana Chamisa ubesemtshelile ukuthi amelele uyeza ukuzomngenisa ngekhaya ukuhlaziya loludaba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
umkhuba wokungathola rethani umkhuba weZANU PF impande zayo zikuZANU PF izithelo sizibona kuopposition sizibona kusivu society sizibona emachurch sizibona emphakathini wona ngokwawo ukuthi umbono womunye umuntu kawamukelekanga ngabe kuopposition umuntu olombono ophikisayo ubalwa njengomuntu weZANU PF nga uZANU PF ungulombono ophikiswayo ubalwa njengoMDC nga usezinkonzweni lakho kunjalo into eyabuya leZANU PF yayihlanyela phakathi kwabantu esiphila phakathi kwabantu ayisonto ke engakha idemocracy ethuthayo ezathela izithelo esizidingayo nga kuzahlonitshwa amalungelo abantu siza kwakhela izwe eliphumelelayo imbono ngokuhlukahlukana kwayo imele yamukeleke ihlonitshwe iphile ngaphansi komthetho bonke abantu balelungelo abanengi balelungelo balutshwane balelungelo ophikisayo lelungelo labavumayo balelungelo singakwenza kanjalo siza kwakha ilizwe elihlakaniphileyo elithuthukayo ngokuba ilizwe lakhiwa lithuthukiswa ngembono ehlukahlukeneyo
Uchamisa simbone ekhuza abasekeli bakhe sithi ilizwe galilanqubela phambili nje kungenxa yomkhuba ofana lalo okungakhulumisani lanxa lingaboni ngaso linye njengabantu. Ungathini ngendlela aluphathe ngayo lolu daba?
Ngibona wenze kahle umnumzana uChamisa ukuthi akhuze abalandeli ukuthi imfa kayisetshenziselwa izimpi lezi esihlala sizibona emaphepheni kubangwa amahofisi, kubangwe iconstitution, kubangwe lokhu lalokhiyana. Bekufanele kube yindawo lapho obekwayo, obekwa ngesizotha ngokuhlonipha okukhulu. Kanti ke njalo ngiyacabanga ukuthi bekufanele labo abasebenza lo sisi lo mama uThokozani Khuphe bakwazi ukuthi bakhulumisane lohlangothi lona luyana lukaChamisa bengekayi ukuze kulungiswe ama-protocols olendlela zokumngenisa egedini kungadingeki izimpi zona leziyana. Ngabe bafonile bebazisa ukuthi hayi umama uThokozani Khuphe uzabe esiza emfeni kuqondiswe ofisini likaChamisa kuse kulungiswa. Abantu abanezikhundla ezinkulu kwenziwa kanjalo, kubalekela ukuthi kungabi isiyaluyalu sebefikile ikakhulu sikhangela ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwabo bebengakubamba ngcono. Kanti ke abalandeli baphambanisile kakhulu, uChamisa wenze kahle ukukhuza, kuyinto engafanelanga itholakale kusiya phambili ikakhulu ezimfeni ukuthi kuphenduke kube yisiyaluyalu lesi esisizwayo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele lo Samuel Dagawira wenkampani ye 263 chart ezetheswa icala lokukhuluma labesifazane abathathu abebandla leMDC Alliance ababikwa babethunjiwe ngabantu abangaziwayo. Kuqale lamhlanje emthethwandaba kamanje oyimbare Magistrate Court eHarare. Umevisi Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eHarare.
UChikore lo Dagawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Umthuthisi edabeni lolu umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uChikore lo Dagawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Nkwenkwezi ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana namalunga ebandla eliphikisayo le-MDC onkosazana Joanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marowa abathunjwa ngabantu abangakazakali ukuba bangobani kuze kube khathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore lo Dagawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zabiza amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore yena omelwa ligqwetha uPhayida Moyo Sawurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye lo Dagawira yena omelwa ligqwetha uTondirai Bhatasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights bayakulandula lokho besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UChikore utshele umantshi ukuba wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba kazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UThakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wawatshengisa incwadi zakhe zomsebenzi amapholisa. Esebuzwa ngamapholisa saka Frank lo Dagawira umpolisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba akazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe esipoliseni ababekhona esibhedlela. Uthi uyazi ukuba amawadi esibhedlela seParktown Hospital mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela, ngakho ukungena kukaChikore lo Dagawira kwatsho ukuba abantu base bebaningi kakhulu kule ward lapho okwakulaliswe khona onkosazana Mabombe Chimbiri loMarowa. UMakore uvumile njalo emthethwandaba ukuba ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo ukuthi kayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela wabanikeza kumapolisa enkambeni ye Waterfalls ayiwo ababophayo. Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli izindaba esacathulayo ye Young Journalists Association of Zimbabwe uLeopold Munende uthi kusobala ukuba intatheli izindaba zisebenza nzima kuleli ngoba zihlukunyezwa kokuphela okuphambana lalokho okuchiwo ngukhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF abahlezi bechumayela ilizwi lokuthi ziqakathekile.
Okukhulunywa ngukhulumende lokwenzakalayo akuhambelani. Kodwa nxa sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa, amanye ebeforswa ukumatsha, amanye bebeyalisa ukusebenza amapholisa lamasosha.
Kasisanelisanga ukuthola umbono ovelela kumabhalane ogatsha lwezindaba uMnumzana Nick Mangwana ukuthi sizwe icele labo kulolu daba njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale elimqoka elibandla leZANU PF elePolitburo liza kwenza umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje esigodlweni sebandla leli eHarare. Leli phephandaba lithi injongo yalomhlangano ayaziwa. Iphephandaba leChronicle lithi igcikwane leCoronavirus selingene emajele kulandela ukutholakala kwabalegcikwane leli ababalisa unogada nezibotshwa ezine ejele leBulawayo Prisons. Obona ngezempilakahle emajele uMnumzana Evidence Gaga utshelele liphephandaba ukuthi izibotshwa ezitholakale zilegcikwane leli zivalelwe zodwa ukuze zingatheleli abanye. Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lithi kulamasotsha alithumi abothiweyo ngemva kokusebenzisa izikhali ukuthathela izisebenzi zesibhedlela seHurungwe imali. Amasotsha la ahlasela isibhedlela lesi ngempela sonto edluleyo babotshwa edolobheni leChinoyi ngelanga linye. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Injani basakazi beStudio 7 ngiyathabalama ukungena ehlelweni. Hayi lami vele ngiyahluka kakhulu ngamabhondi la kakhulu ukuthi ngabe hayi ngabasha phuma shaphele ngoba le mali ayisebenzi ka ayisebenzi. Anjeri tikizi lenza 50 bond. Akusho ukuthi ngithi hayi noma uhulumende lo khona ngcono aphume ehlaleni uyehluleke.
Abantu abanjengabothuma ikuthi kulokudla abakudlayo kuZANU PF. So into ekhona ikuthi dabogawule babe sidla izinto zeZANU. So kunzima ukuthi lapho sidla uzivalele kudla. So ukudla kwabo yikho abalokho bekuvikela ukuthi khona kwabakuthola yikho abakuthola okwenza bayenze. Ngikambeshiwa umuntu ohlala eZimbabwe osemathebeleleni kakuboni imigwaqo kayilungiswa. Yonke into kazilungiswa kodwa bathi hayi ubaba uMnangagwa. Khaya ngathi uMnangagwa kukhona abanika khona. Awusoze uvikele umuntu kungela nto oyidlala. Khaya ngani hayi yikho esikubonayo ukuthi okumele ukuthi ngabe bayachiyana lakho. Kodwa kuzabakela ndanga uMnangagwa layisephumile esikhundu esizabona ukuthi bazangena kuyiphi imlindi. Ngisho la kuye uThuma nxa elalele la uGawula ukuthi imlindi abazangena kuyo yiphi. Imzukana iZANU PF yakuwa esihlalweni.
Linjani basakazi abahle, ngithanda ukubonga ithuba enthengangena kulo kunyozi zeStudio 7. Ngithanda ukubingela lonke basakazi zeStudio 7 njengoka Wande, Jonga Khanti Mire, Blessing Zulu, Thandekile konke labanye engibaziyo. Ngasoze ngiqambe ngamagama lonke ngelendaba nje ezimfitshane. Ngifuna ukuthi ngizase abantwana beZimbabwe mayelana nge demo leka 31 kasiqhakathikiseni ukuyasiqinise mini indaba ngokuthi masikhangele eZimbabwe lapha singelikwenza njalo kulanto engaphumelela bonani umakhophe wangena engu MDCT opresident uChamso ngena engu MDC Alliance umnanga kwangena engu ZANU PF nanku umakhophe seqotha ama MPs nama councillors nama senator e MDC Alliance lolu daba bangayi ZANU PF. So if enough hashtag 31 July ZANU PF must go. Yimopinya athi elwagwelo wathi 8 wathi bafana. Ngiyabonga ithole ukungena kumhlabo uhlelo.
Moni 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 ma mthokazi omuhle. Awu ngekusenile ntambamehle. Siyabonga abantu bayaphila, abantu abaphile. Hey izivalo lezi ziyakhula ngapha kithi madoda. Yo! Ivalekelani kanti madoda ngena phakathi kwethu lapha thina beziphila kahle. Nisa yini elivalekayo line liqumaquma amabhodi lapha. Kanti kwenzakalani? Ye, silidinga ngemchilo yini silichali buyele emaquarantine madoda. Ah, inamba yakhula kanje shua sikuzwela kumakhelwane indaba ka. Bakithi bakithi asiphepheni emkhuhlane endoba mithi. Ukhona umkhuhlane singayisini madoda. Ye. Madoda. Kunkulunkulu ngenela, kunkulunkulu ngenela bantu, Zimbabwe enhle. Thina sithi uNkulunkulu sikusafika lezinyanga, kwabe sokukhululekile sokusebenzeka sokuhambeka. Yes. Awubakithi bakithi Nkosi yami. Hayibo, ngiyalithanda abantu bakithi. Ngiyalikhuthaza lami ukuthi banaliphephe. Ngonuzihlalele ekhaya lakho uvale but ama-ventilators madoda sithi kuvuleka ezindlini imoya ibethe hlala endaweni evulekile yakwanevimbileyo faka maski social distance yona liyanetsho yalazi nelithanda ibhora lina ikelani into yenu yena liyo lebhora naliyo iyabuthana ama-social sokana le lifuna izimali ngiyakwazi bakithi asiphepheni ngiyalithanda daluka muhle ngo-19 suba khona apha engikhona edaluka mafinyela striplot kenmo St Luke's kansila wami tube kunjani wa ekwalupa sivalo pupu umaziwa mlevu wenkosi ngemuli kolapho hawu ngiyalithandathanda ngwemalaba ngingalibali ngemlevu wami laphana egohole phila sithela omuhle khonapha eduze kwami egwampa yesiphangani wani khona isithela omuhle habo abalaleli bomsakazi labo bahamba phambili izihlobo zami ngiyabathandathandi ithituko phambili umsakazi wabantu esiwulalelayo siwulaleleni sinxusa abantu bekwazi umsakazi weqiniso umsakazi wemoli ngiyabonga umoveni ngwenya daluka sathikho
salubonani zakhamizi leli hlobo labangane ngiyabonga ukungena kulo studio 7 lami kemphawule maqonda nalelizwe lakithi lezimbabwe ugwayilo okhulumayo ngiyabezwa abantu bathukana abanye benza yonke imihlolohlolo but ye amami namama umqondisi ufuna ukuthengisa ilizwe he umqondisi ngeke aliqumi ilizwe yaliquma ngani yena ungubani ye uchamisa makhophe kanti vele lona ilizwe leliyana kahle kahle anti lalingamazwe amabili kanti kungani bengavumela umqondisi liqunywe leliyana ilizwe sibone ukuthi amandebele wona akulwelano ngoba i-ground yaqeda abantu baqedela leliyana ilizwe so ngakho-ke i-ground mangabe umnangagwe efuna ukuthi kube lokuthula indaba yakhe i-ground ingabuyi lokhu ilandelwa noma kwenzakaleni yena kaqumbele abantu besindebeleni ilizwe kuphela abaqumbele lapho akufanele abaqumbele khona bazibuse uzoba lokuthula uzabona ilizwe leliyana lizinza ngiyabonga ngugwayi lokhuluma
kodwa yini ngama-sandlins kula abantu more than 20 million aba 20,000 in fact abasuka la across i-border i-20,000 leyo ise-America United States isitshele ukubana makusebenze lapha i-United States dollar le bond note engasasebenzi ngumcabango lo hayibo bona i-South Africa i-Angola Mozambique Malawi yiphi nayiphi zonke zitrade nge-United States dollar wena uyilelizwelincane i-landlocked country like Zimbabwe uyethatha i-American dollar uthi uzosebenza lapha yingqondo le cha o-advocate banamhlanje nehluleka ngicabanga kahle hle qinisa idola lakithi leli ungumntwana uzohlonipheka ungubaba uzohlonipheka ngokuqinisa nje idola ngakithi lele nezizwe zonke ziza kukhothamela zibone ukubana ungumuntu uyacabanga iranda lele kuzobuka amandela bona yasebotswana nayo ezambia kunjalo uthini ngokujoshwa umqabo wenkomo iqhawela kithi dinga umcabango wabantwana basezimbabwe sidinga ukucabanga cabanga ukucabanga isizwe lezi zikliwe zabaleka zathi zizobuya kuphela lapha zeziphethe i-United States dollar caka zikodwa ziphinde bo hayi bo asikwazi ukuthi singabuswa ngabantu abayizile abayizigqili sase-America bethi khona sanctions ngani ngoba besisabisa amacala abo abawenza la besukile bane-diploma ku-looting bane-diploma ku-looting yes plus i-diploma ku-corruption i-diploma awu ukwalisa ikuthanda bo suka madoda
salibonani basakazi be-studio 7 igama lami nguthembelani nkala uphuma enkaya esigabeni sakomabhada village funde kofood school kodwa ngokwamanje ngokuhlala ngise-Gauteng e-Johannesburg ngiyajabula ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona okunye besingakuboni manje sesiya siyakubona ngibulise bonke abalandeli be-MRP ngithi amandla angaphele asiyeni phambili kuzaze kufike ekugcineni ngiyabonga
salibonani basakazi we-studio 7 ukhulumayo ngujohn walker imani sebotswana ye ngithanda ukuthi ngiphendule kubaba othena ama-sanctions abuya le-MDC ngaye ngayazi into ayikhulumayo kathule ngaye ngayazi into angayiphawula kuhlelo kathule i-MDC ayisiyo efisa ama-sanctions elizweni i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF abatshontshe imali i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF be-adapta abantu bengahloniphi ilungelo labantu ngangazi into angayiphawula kathule kukhulume abakwazi ngiyabonga
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika sokuqhamuka inkulumo phezu kokuvulwa kwezikolo zeMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ilizwe kalikalungeli ukuvulwa ngoba inani labantu abathelelwa igcikwane leli liqansa mihla ngemihla. Kodwa isikolo sikamongameli Trump ese-White House sithi kumele izikolo zivulwe kungakhathalekile lezixwayiso zengcwethi zempilakahle. Umphathini Tambo wezemfundo unkosikazi Betty DeVoe izolo uthe nxa izikolo zingayekela ukuvulwa kazisoze ziphiwe imali yokusebenzisa.
Ivambane life, usemvumbulukile. Dabaye kuleka cela lindalele abomthetho nyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele ezinye zenhlobo ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela namhlanje. Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com.